eqhakathekileyo ukuthi ukhanye kazani laba baganga besenza izinto zonezo zokuganga ngabona ngabalenjongo yokuthi baphambanise ukhetho lolu esikulo ukwenzelwa ukuthi kuqaliswe ukuba lama-excuse yokwenza ama-security clampdown ezweni. I hope labo abasembusweni bazaresista i-temptation yokuthi njengoba kulombuso amasosha okhona bagijimele ukwenza o-security clampdown into yona le. Kumele baxwayise sibili ukuthi bangabi-tempted ukwenza izinto ezinjalo.
Isehlakalo lesi abanye bathi siveza sobala isidingo sokuthi uhulumende aphe abantu abancintisayo ikakhulu abafuna ukuba ngumongameli abaphe ukuvikelwa okukhulu isecurity ngesiNgisi njalo bathi isecurity kababa uMnangagwa mhlawumbe ibingaqinanga kangako njalo kungakhathalekile ukuthi ngabe opposition kumbe nguye uMnangagwa nxa umuntu ehamba phambili kukhetho lukamongameli incintisa kumele aphiwe isecurity eqinileyo. Uthini ngalokho?
Kwesinye isikhathi into eziletha ukuthi kube ne-insecurity ukuthi kube labantu abaningi abathwela imbhobho. Kanti-ke nxa lizihambela lingabantukazana kungelambhobho eminingi abantu bephithizela bethwele izikhali, yikho mina ngokubona kwami yikho okucina kulethela izinto ezimbi. Kanti-ke singahlalela sizihambela nje singabantukazana singathwalanga izikhali, ngiyibona ingazani kuba nesecurity engcono.
Umbhobho yinkinga kakhulu lapha ngokubona kwakho.
Ngokubona kwami vele endaweni nxa kulo tension yokhetho kulama tension ama-faction kulama tension yokuthi kwake kwaba lokuhluthelana ipower ngezikhali kuvele kuyacina kusenza ukuthi izikhali lezo zisetshenziswe. Kanti-ke ngabantu bezihlalele bengama-civilian engxenye kakungeke kwabanjalo.